kuthe kuthi ayirhola lesihlanu ntambama omkhulu wamapholisa esiqinini segwanda umnumzana mandlenkosi moyo ukhulumela bomama laba wabacela ukuthi bachitheke ngoba umbuthano wabo ungekho emthethweni kodwa bala bemba phansi ngemva kwalokhu amapholisa asebenzisa amathegasi ukuchitha labo mama labo mkabo abakade betshone bevimbe okananti okudala ukuthi ahlabaleke angene phakathi emgodini evumba kulapho ke uqhamuke khona udlame abakade betshengisela sebejikijela amapholisa ngamatshe amanye amapholisa azobe evumba sesiyalanda imbhobho egwanda lapho bathe bephenduka bathola abatshengiselayo laba sebetshise izakhiwo zalo mgodi ezigoqela indlu kakananji izimota lemitshina esetshenziswa emgodini umsakazo we-Studio 7 ubone umama bebubula belele phansi kuthi laba abakade belabantwana babonakale bebakhelisa ngamanzi ezulu ukuze bengahlithwa yi-tear gas inengu bibalilimele kukanti abanye balele egangeni amakhosikazi la abefika phosa amakhulu amabili avuka emadabuka kuse lubhekise emgodini wegolide evumbathigwe uyakhonona ngokungaholi kwabomkabo okwenyanga ezintathu ngesikhathi umsakazi we-Studio 7 usiyafika evumba izolo emini omama laba bebevimbe umqondisi walomgodi umnumzana nani kananji ngokuthula besithi bafuna batshele ukuthi iholo labomkabo libenini ngoba belamba abanye esikhokhe labo bebebhabhule abantwana emhlane kuthi abanye ngabakade bekhulelwe abangathandanga ukuthi baqanjwe ngamabizo
zifika ngo-3 ngizithwele khonapha nembulanga ngizithwele iprepaation even 1 umntwana ngwana ngigocela ngani aw even isakisi umntwana esikole uqotshiwala nibhukutho ba uyasebenza pele fezrandi zi
amazwi la agcizelelwe ngomunye wabakade betshengisela
isikhalazo esingaso namhlanje la yikuthi omkethu bale 3 months bengaholi osuke usihlukuluze kakhulu bekumele bephiwe i-back pay yabo April yaphelele emoyeni sasithe ngxebazalungisa baphozisa amaseko number 3 months zilandelana akula kuhola abantu bethu baqothiwe ezikolo mina njengama umntanami useboarding uphendukisiwe ngaphiyabhala engasakwazi ukuthi niza kwenza njani
izisebenzi evubathigwe kubikwa ziphiwa ukudla okungatholudo ngenyanga kanye lamahewu nsuku zonke
ngingabhadala isikweleti engizenzayo phandle ngamahewu yini ngingayakho umuzi wami ngamahewu yini kuyini esikweko baba bakusebenzelayo nxa ungakhali kuyikuthi sokusehlula kakhulunya iqiniso kubonakala ukuthi kwenzakalani but okwekade sisicela ukuba kwazi ukuthi imali yethu nale 3 months esingayiholiyo ingaphi kuyini okwenza ingaphumi ngoba kwathiwa amasela sihambile axotshiwa ababetshontsha imali la sokathe sitshontshwa ngubani
omunye wabakade betshengisela uthi sebebekezele kwenela
1 month sithule 2 months kade singesi-3 lokho sithule abantu bethu baphila njani amadoda ethu ayangena khona akula kudla siphiwe into ezingacaciyo la kade sokungamabhondi kwangikhona ngombe siphiwa malini 2000 esiyiphiwayo 2000 bond ingena efonini labantwana bayi-4 omele badle
okumele ngabe bathola iholo le-pension labo bakhala ezimathonsi
sime ngo-February asikaphiwe imali zethu kule mali zethu ezazithathwa yimayini bengahambisi u-pension fund so balazo khonapho lilibhondi abasiniki bali-eda ngo-February nama khonapho so angikwazi ukuthi senze njani kathe silokho sisezindlini asikaphiwe imali zethu zonezo le mota yokuthi kuthiwa sithwalele impahla ukhanyazi khanyazi kho asikwazi ukuthi senze njani
omunye wamakhosikazi la uthi umongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa sokumele angenele kudaba lwevumba
silapha singomama sizomela ilungelo lethu ukuthi silwele obaba ukuthi imali ziphume kodwani umlungu uyathatha imali espenda kukhasino ecela lo baba owesizwe asimele lathi sikhale silapha
azenelisanga lokuxoxa nomqondisi walumgodi umnumzana kananji ngoba ucingo lwakhe belungangeni ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisevubathigwe mayini egwanda ngu-Albert Ncube.